Njengommeli wedale lepharlamende endaweni yaba lesihlakalo lesi kuyangithabisa nxa ubona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa ngoba vele kona awusoze kube le nto enhle kimi labanye bedu abalapha le Zimbabwe yonke nje jikelele ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye simili ngelanga langomgqibelo kudla ka-23 June e-YSIT Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi kusho ukuthi abamthetho omele benze imisebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani kutheni ezimbabweni yethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani-ke babambe abantu abaphonga ukuthi bade besihambela nje njengoba-ke umongameli wayetshile ukuthi becabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele le ZANU-P F elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe. Ungathini-ke abantu nxa besitho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenza ubana sibekwazi ukuthina kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobha abantu abazihambelayo nje kuphela kumbe badobhe bona ngoba abantu bangkhona asingake sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedalele nomthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngaphi kuphuma ngaphi kusiya ngaphi. So mina okwakade sibona abantu ekumele sikwenze kutona siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini vele okushaya amanzi lapha. So asibayekeleni sibanikele i-chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela wawo langokunono kwawo ukuze kuthi size sifike emaphetheleni nodaba lolo.
Singathi-ke okathesi-ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama-rallies ngendaba le?
Abantu-ke besabi amarali aloko econtina sizesenzakala ikhampeni loku isiya phambili isenzakala. Ngikhuluma nje mina izolo bengile-road show lapho esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili sibhoda door to door.